sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uthi umkhokheli webutho leZimbabwe lophethe uhlangothi lwezomvikela kumele behlawule abantu abane $40,000 abatshaywa kabuhlungu libutho. Kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwelemeliza phansi kohlelo lwe-CEO Africa Roundtable, abatsha bathi baphila ngentando kasomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba uthi umkhokheli webutho nomphathintambo kahulumende obona ngezemvukela kumele behlawule abantu abane abatshaywa kabuhlungu libutho ngesikhathi kuvalelwe uzulu ezindlini kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID. Inkulungwane ezingamachumi amane zamadola emelika, i-US $40,000. Isinqumo lesi sithethwe ngumantshi eshurugwi kulandela udaba oluphanyukwe ngumore blessings Ncube ozisebenzayo, uButler Jabangwe lo mavutho kachepha abasebenza eShurugwe City Council kanye lo Grant Zinyuke oqhatshwe isibhedlela seShurugwe Hospital. Abanye laba abamelwe inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi amasotsha abathwalisa amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021. Umantshi uPatricia Gwesayi uthe kubi kakhulu okwenziwa libutho, ngakho ke kumele uLieutenant General Anselm Namosanyathwe loNkosikazi Muchinguri Kashiri bahlawule imali le. Kasenelisanga ukuxhumana lababili laba ababengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGift weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso yeConsumer Rights Association of Zimbabwe, umnumzana efidlela Ncube.
Kulento ezimbili ezinhle khona lapho, ngumthetho lo ovumela ukuthi kubotshiswe uhulumende lapho izisebenzi zakhe zenze icala lokuhlukumeza amalungelo abantu. Okwesibili ukuthi ukube le court, kube lo judge ovumileyo ukuthi kube njalo. Lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi kuvimbele ukwephula kwamalungelo abantu. Kanti ke uhulumende kumele afunde isifundo esikhulu khona lapho ukuthi ukwethula kwamalungelo abantu akwamukelekanga lakancane naphansi kwale constitution esilayo.
Kodwa ubona ngani bazahlawula yini imali yonke?
Ukuyihlawula bazayihlawula ngaphandle kokuthi ba-aphile kuguqule, kodwa kangibona ukuthi baza kwehlile ukuthi bayibhadale ngoba ezinye izimali emuva bazibhadele esimeni esifana nasona leso. Kuqakathekile ukuthi uhulumende ayibhadale le mali, ajezise izisebenzi zakhe eziphula amalungelo abantu nxa kuwukuthi yena akahambisani lokwephula kwamalungelo abantu. Kuyinto enhle kakhulu yona le. Isinqumo somthethwandaba sihle kakhulu, sifanele njalo, kumele zibe ziningi ezinjalo lapho kwephule khona amalungelo abantu. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi labo abephula amalungelo abantu besabe ukwephula.
Kodwa ubona njani kulabanye abangabuya njalo bethi njengoba songani kubhobokile kunje base phanye indaba zabo emthethwandaba bathole imali labo, kungenzakala khonokho?
Kusengasukuma abantu kodwa into edingakalayo ukuthi ube lobufakazi bokuthi lokho okhala ngakho kwenzakele. Njengakhona lokhu esikubonileyo, bakwazile ukwethula ubufakazi obupheleleyo ukuthi icala le hlukunyezwa, amalungelo abo ahlukunyezwa. Yinto eyenziwa umhlaba wonke jikelele emazweni la esingathi thina ngamademokrasi, lapho kuthiwa khona umuntu nxa kwephule ilungelo lakho uleyo mvumo yokuthi ayemthethwandaba ayecela ukubhadala ukuhlawulwa yilaba bephule ilungelo lakhe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuze izisebenzi zakhe, ngokuba imali yelizwe nxa iyabe isisetshenziswa ukubhadala abantu ngento ekade ingafanelanga yenziwe, akuyabe kungalunganga khona lokho.
Lo umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla isikhathi le ukuthola idola lemelika ngelanga okuyinzuzo okwenza bephile nzima. Bathi amapolisi ekhanseli lawo abathwalise amagabha avuzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu ekhona le eHarare.
Umnumzana Mlungisi Mangena ngomunye wabantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abathenga bethengisa impahla ezijene emgwaqweni eHarare endaweni ezibalisa iCopacabana 4th Street Market Square lezinye. Endaweni lezi kuthengiswa ukudla, izigqoko, amatamatisi, ikhabishi, izipenede, amathawulo, izembatho zensitha, inwele ezilungiswa kwamanye amazwe, amabhawudo, amavili ezimota lezinye impahla. Iningi labantu abasebenza lapha ngabaswela imisebenzi kumakampani, kuhulumende lezinye indawo, loba abanye babo befunde emakolishini emfundo yaphezulu. Umangena othengisa amatamatisi uthi kunzima emgwaqweni.
Zeneli njengokhangela ukuthi umuntu wonke nje kathi esephila ngokuthengisa ngokuthenga okuthize ethengisela omunye kuvesiya kodwa okuthize onjeama-romaterials ezothengisela abanye. So indawo vele azeneli. Zeneli ezikhona futhi enye inkinga ekhona ukuthi indawo zakhona kazilungiswanga kahle ukuthi nxa izulu lisina kathi sesiya esikhathini sezulu abantu abaningi babe baleka bechiya imkambo yabo besiyacatsha emavrandi.
Baningi ababhekane lobunzima lobu. Uyakhala uLawrence Thole othengisa impahla eCopacabana.
Isimo lonyaka sinzima, kudala sasithola imali efika i-20 US ngelanga, kodwa khathesi sithwele nzima kakhulu, asazi ukuthi kuzaphetha ngani. Wonke umuntu esethengisa nje.
Abathengisa emgwaqweni bakhala njalo ngamapholisa ekhansili ahluthuna impahla yabo esithi bathengisa okungekho emthethweni. Omunye wabakhala ezimathonsi ngalokhu ngumnumzana Gift Piri. Uphelele umnumzana Nixon Dube okwenhlanganiso ye-Vendors Association of Zimbabwe.
Abantu abathengisa abathwele nzima kwamagama because sithi kumele ube lokukhulumisana le-council.
Idolobho leHarare labika nyakanye ukuba kule ndawo ezifika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ezisemthethweni okumele abantu bathengisele kuzo, kodwa okwamanje lithi bafika inkulungwane ezilikhulu abaphanda impilo emgwaqweni edolobheni leli. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi bafisa ukuba abantu bethengise impahla okusemthethweni, kodwa kukhanya kusehlula.
Now we have a serious contradiction around issues of vending in the sense that
lobunzima obukhulu ngoba kumele abantu baphile bathole ukudla, kodwa kulabantu abamabhizinisi ababhadala imithelo kumele idolobho lihlanzeke. Kungakho sizama ukuba sibone ukuba bangasebenzela ngaphi.
Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu lokunye olwezimbabwe national statistics agency lwaviza ukuba kulabantu abazisebenzayo abaningi emgwaqweni ukwedlula abasebenza kumankampani lezinye indawo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yokuthapha imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni ngendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqhubekile lamhla ezigabeni eziningi zelizwe. Iningi lisithi lifuna kube lemithi ezibhedlela, amanzi okusebenzisa, amandla amagetsi, izikolo lenhlelo zokuthuthukisa abatsha. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakaleni eMount Darwin lamuhla, sixoxe lonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele parliamente njalo ekukomiti yeStanding Rules and Orders kuleyo nkundla. Obekuqula ebelihola lomhlangano kuleyo ndawo.
Namhla sisemandla ende indlela abantu abaphume ngakhona bebebaningi sibili andebe bekhuluma izinto abazifunayo nabazishisayo ukuthi ibhajethi leyi ikumumathe. Ama-priorities abo kakhulu abegxile emanzini, ezikolo, imali zabo zempensheni, izibhedlela. phila bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela lapho umkhuhlane wecancer umkhuhlane lowo wawelapheki njalo nxasho kuthiwa uyelatshwa uhamba usiya kwelatshwa endaweni ezikhathana ikakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakuyenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzela ukuthi izibhedlela zethu kube lemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo ekhala ngokuthi ezibhedlela ezinenyingubo kazisekho so abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational training bayawafuna kwenzela ukuthi baphume ezitaladeni okuyikhona sebelibala ngakhona abanye khona sebengena kwizidakamizwa so bekhala ngokuthi ngayavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lezinto lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingane okulingene bona bese sibuya kuma-veterans ama-veterans ayacela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume njengokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esinakho labo kabathole ingcweni sikhangela ipasport ipasport injiyana bathi iphezulu into engayiphezu kakhulu i-tax fire babendlela ababathekswa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-chayini njalo bona bathekswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigaqo yabisile akulanto ababanceda ngayo kodwa ini ingumhlabathi abawugugudayo ngowethu ngowamazimbabweni babatheshe abantu labantu kwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa leli ubhekise ngathi
ya endaweni ethiwa uzumba so izolo besise emzalabane kuxa ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 $10 bangayenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba alempompe ezimbili ezimbi athanga zange ayibambe i-$100 sesizeza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu sebe-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke nganani ukuthi babe khona baphathekela kubhajethi yakhona
lo ngonkosikazi isichele sile mahlango omela iphumula idale lephalamende njalo kukomiti ye-standing rules and orders kuleyo nkundla esikhulumelaye esemantaweni ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsekeli webutho lo-Hezbollah kwele-Lebanon uNaim Qassem uthi basekela ukuba kubekwe phansi izikhali phakathi kwelizwe lakhe lele-Israel elihlasela ngamandla elizweni leli osokubulewa abantu abafika phose inkulungwane ele-Israel lilwisana njalo le-Hamas eGaza lapho kuthiwa selibulele abantu makhaza abedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,000 i-Hamas yabulala abantu abedlula kancane inkulungwane i-1,200 yathumba abangamakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250 ngomfumfu nyakenye yakhulula abanye njalo kulababulawa ngele-Israyeli elihlasela eGaza kulabanye njalo abalokhe besezandleni zeHamas abezindaba be-Reuters babika ukuba ozanqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa kwele-Mozambique ubhekwane lohlupho lwezikwelete olokuhlaselwa ngabahlamuki izulu lesikhukhula elinaminyaka yonke kanye lezikwelete zamabhanga abancintisa kukhetho lolu bagoqela umnumzana Daniel Chapo Omelet oefrelimo oncintisana labamele amabandla amathathu le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kweziphathelane le-Melika, uMongameli Joe Biden usemise uhambo lwakhe lokwethekelela e-Angola lase-Germany ukuze aphathise abantu abangawelwa ngumonakalo okhangelelwe ukudalwa lizulu lesikhukhula ile-Hurricane Milton elizachitheka esigabeni se-Florida. Isigodlo se-White House sazise lamhla ukuthi uBiden uphakathi njalo kokuncedisa abantu abathinteke kuzulu elifanayo le-Hurricane Helene lona elibulalise abedlula amakhulu amabili 227 eFlorida lakwezinye izabelo. Akwaziwa ukuthi uMongameli Biden usezahamba nini emazweni omabili. Kusenjalo udaba lwabantu bokuza luqhubeka lusenzikini yemikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Izolo uMnumzana Trump usole abantu bokuza esithi labo abadala amacala afana lokubulala ngabantu abalegazi elibi. Ngakolunye uhlangothi unkosikazi Harris utshele umsakazo we-CBS ukuthi engakhethwa uzathatha amanyathelo okuqinisa imingcele yelizwe ukuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangalamaphepha eMelika. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Ukuvelayo egcekeni ukuthi uTrump velele into nje ahlelime ngayo, kazange wakwacasha uTrump ukuthi enze lokhana okwenziwa ngamanye ama-politician okuzama ukucatsha kufihla imibono yakhe yobandlulo. Ziningi izinto azenzayo ukukhuluma nje kuqamba amanga kwesinye isikhathi, kodwa mase kubuya le eyobandlululo akazake aphambanise, azake akhulume into engekho enhliziyweni yakhe, azake akhulume into egudlisa. UTrump vele yena umuntu olobandlululo, kazange wayifihla, ngakho-ke akumangalisi ukuthi utsho njalo. Angiboni lokuthi ukhona ongamangala, mase simkhangela sisukele emvale uzikhulumile izinto eziningi kunye lenhlamba, hhayi kuyinto nje encane kuye lokho. Ngakho-ke singathi kuveza i-consistency kuye ku-politics.
Udaba lwabantu bokuza lolu lusegudwini luyahlupha ngoba kulabantu abaningi abangena mahlayana eMelika bengelamaphepha. Ubona lusiba lomthelela onganani lolu daba kukhetho?
Kukhanya into ezaba khona, sibile zaba ngezinye zingathi ngama-influencers kukhetho lwaseMelika, ngoba ungakhangelisisa uTrump yinto ame ngayo. Ayisukuthi kumbeni ume ngalo ngokusenhliziyweni kuphela, ume ngalo ngezani ngokuthi uyazi ukuthi uphehla kakhulu, uyakhwezela umlilo wobandlululo, njalo uvusa imihlonga yabantu abathile. Singathi uTrump ngumuntu owazi kahle ukuthi phakathi kweMelika kulabantu abavele betshisekile ngalinto, ngakho uyakhwezela, uyazi ukuthi into ayithembileyo aza kuma ngayo. Singathi ukhangela lo nkosazana uKamala nangokwakhe njengomholi, ngathi umbuso uyameleka, uyakwazi kahle ukuthi indaba le-immigration indaba eshisayo, angeke amelaphana athi yena hhayi akulahlupho kweMelika. So uzama ukuthi abe phakathi laphakathi, ngoba esazi ukuthi ma angakhuluma kahle aphumele egcekeni ukuthi layo uthisekile ngalo daba, uyabe selahlekelwe ngabanye abantu abangapha kuma-democrats abaningi bangikhona abangabokuza layo ungamkhangela ngokuba ngokwakhe ukuthi ungumuntu engathi ulala igazi labantu bokuza. So uTrump yena ukhwezela ngabomo, esazi ukuthi ma ekhwezela esiyali unkosazana Kamala ma angasabuya yena esesithi khona hhayi lokhu azikuqakathekanga, uyahlalahlekelwe ngamavoti amaningi. So singakukhangela-ke sithi i-contest iphakathi kwala abantu bakuncintisana kwabo, kungapha singathi lokhu ane-extremism ku-Trump bese kubuya kuKamala yena uzama ukuba phakathi laphakathi ukwenzela ukuthi angalahlekelwa ngamavoti. Ngakho kuyinto nje eqakatheke kakhulu, yiyo into ngokubona kwami ezodala umehluko mhla okhetho lusenziwa.
Lo uMnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo e-Studio 7 ekweleBhilithane. Kwenza batsha abanye abasakhulayo bathi baphila ngokukhanda amatafula, imigubazi lezinye inhlelo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kube labanye njalo asebephelelwe lithemba, asebenatha utshwala kakhulu, abathanda izidakamizwa labacela ukudla emphakathini. UNgqwele Dube we-Studio 7 uxoxe labanye abasakhulayo kobulawayo wasethulela lolu daba.
UCurtis Moore Mjonge oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 uthi wabona ukuthi akusize ukuhlala endlini ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. Ngakho ke wafundiswa ngabanye abantu umsebenzi wokubaza ngo-2022 wahle waqina kukho. Ubaza amatafula lokunye esenjube Project Center.
Ngabuya ngifunda ngifundiswa lomunye umfundisi wayengifundisa lapha. Ngagcina lami sengitholile indawo yokuthi ngisebenze lami ngedwa khona. So I was really okwenza ukumpusha ukuthi ngibuye ngisebenze njenge-entrepreneurship lapha, ukuthi sasibona impilo ukuthi it's very hard ukuthi siphongukuhlala singayenzi something. So sadecide ukuthi manini sibambe lathi sibone ukuthi impilo yanga isikhona.
Balihlekana abatsha ababaza izitulo, amatafula lokunye endaweni le. Uthi Nashezindi uthi waqalisa ukubaza ngoNhlangula lonyaka esephelelwe ngumsebenzi. Umthokozisi Nkomo oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 uthi seleminyaka emibili ekhanda insimbi. Ukhanda amagedi, insimbi zamafastela, ezeminyango lokunye okuthengwa nguZulu. Uthi njengabanye bakhe, kwesinye isikhathi uyathola amakhulu amabili amadola eMelika, $200 ngenyanga ekukhandeni okuchiyeneyo.
Lawo singakukhambe kahle 100, 150.
Ogezisa izimota eluveve emavenkilini akoshigumira, uGarfield Maseko, uthi weneliza ukugezisa izimota ezilichumi 10 kusiyafika ichumi lanhlanu 15 ngelanga, njalo ubhadalisa amadola emelika amane $4 kumbe $10 kusiya ngehlobo yemota. Kodwa bakhona abatsha abakhala okumangalisayo abatshona bebhodabhoda bedinga utshwala lezidakamiswa koBulawayo lezinye indawo eZimbabwe. Kulabanye njalo abadinga imisebenzi nsuku zonke. UMartin Nyoni ohlala eMakhandeni uthi sekuleminyaka emibili waphutsha izifundo yesikolo semfundo yaphezulu. Uthi kayitholakali imisebenzi eZimbabwe.
Ngikhona ngiyazama ukubambabamba ukungenangena farayizi fana sitholakali. Masivi kudala sishayelile pare njengokwazi babekhuluma ngokuthi e-connection wadada wazapho mungungena funoba nganiwaza nalezi nkata kudala siphosela amasivi.
Uthwele nzima noThabo Jele ohlala eLobhengula West.
So lathi sebesicela nomi-government ukuthi ma engavula amathuba emsebenzi, ngoba lobutsotsi sobuyande emalokishini, ngoba abantu abasebenzi bayalamba. Ungakhangela abanye abantu kulezi nsuku uma kufiwe noma engahambanga emngcwabeni afike layinele ukudla ngenxa yokuthi kuyabe sisele ukuthi iyadlani impilo eZimbabwe izima.
UBongani Gumede laye ohlala eLobhengula West uthi lo bayewazi umsebenzi wamagetsi lapho ayesebenza khona wamiswa, ngakho sevukela izitolo okunathwa khona injengu lokunye.
Ama-contract avula valwe ngisebenze ezizi ngu-electrician ngashahla ngu-plaster emayini para ngispani but akuna mntu osincedayo anything. Bakhona u-MP, bakhona o-councillor, they're not doing anything, they're not helping us with anything. Sabavotela bawine, yes, just come here ekuseni before half past 7 o'clock uvula ngo-7 kubizobani kethola amathiti emeleleni ukuthi ishop ivule.
Kulamafekithali amaningi eZimbabwe avalwa kubangelwa isimo esibi somnotho. Uhulumende uthi abatsha kumele bevuke bezenzele ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Ngimele iStudio 7 yeObulawayo, nginguNgqwele Dube.
The Voice of America.
Wezomnotho kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwelemelika ngaphansi kohlelo lwe-CEO Africa Round Table. U-Ivan Sininga we-Studio 7 uxoxe lomunye wabo umnumzana Neva Ncube, umqondisi wenkampani ye-Dande Mutande.
Silapha eDC ukuthi sizodinga amathuba achiyeneyo. Sizodinga ubudlelwano lama businesses awe America. Njalo futhi sikhangele ukuthi njengabakhokheli bama business eZimbabwe singazuza njani ithuba lokuthi sivulelwe ama banki lezimali esingazizuza lapha eAmerica ukwenzela ukuthi sizisebenzise ema businessini ethu kweZimbabwe. Siyazi ukuthi America ngomno towayo ile mali enengi and imali enengi le abalayo siyakwazi ukuthi iyahamba kwezinye izindawo kwele Africa but kukalutshwane ukuthi imali yangkhona ifike kwele Zimbabwe. Njengelunga le-CEO Africa Roundtable sikubone kufanele ukuthi sibuye lapha kwele America sizokhulumisana labo sizwe ukuthi kuyini ukwenza ukuthi bengabuyi bazofaka izimali zabo lamabhizimisi kwele Zimbabwe. Sibathasisele ngokugcweleyo ukuthi iZimbabwe isivulekile iyavumela ukuthi ama companies awe America abuye kwelakithi bazofaka izimali zabo basebenze lathi njengabo somabhizimisi beZimbabwe sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kunengi osokwenzakele okutshengisela ukuthi ilizwe lethu labo somabhizinisi balesifiso sokuthi basebenzelane labantu abangaphandle kweZimbabwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho wakhona. Ye kungabe kukhona okunye okungahambi kuhle but akusho ukuthi ilizwe alivumi ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo.
Lo umnumzana Neva Ncube umqondisi wenkampani yeTande Mutande obexoxalo Ivan Sininga weStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Selebonani kwiStudio 7 nabingelela injabulo inoDube. Sloba balo te kulumize lo kwiStudio 7 ngezama ukuhlonipha abanye abantu nesiyahlupheka kwamanye amazwe nayo yakukhuluma into zakhe.
UStudio 7 kuStudio 7 masikazi abahle nabalaleli ayinto yokubuza le imali wathi izigi kuthiwa iyasebenza iyasebenza why bahlale bekhuluma ngayo kuthiwa yawa 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 nomnangakho lawa nabakhabinethi yabo kili bomthuli ncuba igenge eningi leyo kusebomankuja khona ngale abayazi into abayenzayo abantu badlala ngabantu nje nini lapha bekunale imali wathi ibhondi lakho bekungaqedakali abantu bathola amasaka basethengisa isinkwa wawubona kuphi khona lokho. Zame ukusikwanelela abantu labo mnangako bazame ukuba lengqondo ezikwanele kahle kahle.
Ubingelele Studio 7 nabasakazi bakho bonke. Ndiyileli silethele izindaba nsuku zonke ukusa kwamalanga. Bengicela ningidlulisele umlayezo wami lowo kuChuma, kuJoseph Chuma. Ningibuzele yena ukuthi njengoba umnangagwa esegcoba ukuthobane lo umuntu omutapa iconstitution yeZimbabwe isikuvuma yini ukuthi kube nenkosi elizweni ngoba thina sathi uma sigcoba ethu inkosi. UJoseph Shuma wathi iconstitution yelizwe vele ayikuvumi lokho ukuthi kube nenkosi. Isiya kuvuma yini manje iconstitution yeZimbabwe ukuthi kube nenkosi? Cela nje ningibuzele yena uJoseph Shuma lokho ukuthi uzwa njani esinye isizwe sisiba nenkosi kodwa bona emandebeleni bengavunyeli ukuthi bebe nenkosi.
Yes, sanibonani. Ngibingelela kumthokazi wonke, ngibingelela nesitudio sethu esisilethela inhlelo ezimnandi. Ngiyabingelela kini lonke nokubingelela kuphi J Dube. Ngibingelela ngaphansi kwemthokazi Protest for Change. Ngiphilani lonke, inkosi mayilibusise.
Sibonge abalaleli bethu beStudio 7. Luyalandela uhlelo le-Live Talk, uhlelo lwabatsha le-The Connection lapho esixoxa ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold izigi ngesikhathi kuqhutshwa imihlangano yokuthapha imbono yabantu ngokumele kube kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe ama-budget consultative meeting. So livalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.